tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono sulukandaba livuka njani kona ngapho laphe khona mthwazi omuhle salamukela ku studio 7 lamhlanje ngomvulo mhla ka 19 Nhlolanja 2018 igama lami uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi lamhla bavalelise umoyi uMogoeng Tsvangirai eFreedom Square.
Siyathi hayi akahambe kakuhle lathi siyacela ukuthi hayi abakhuluma hayi abayekele siyolahla umdala wethu ngandlela elungileyo engela ukulwisana engela ukukhuluma okuningi hayi futhi silahle umdala wethu so peaceful.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokhetho olubalulekileyo lonyaka eZimbabwe.
We need to swear free trade of elections.
Okhetho oluzayo ngicela amabandla wonke akwele Zimbabwe engenzi udlakela ngesikhathi sokhetho. Sifuna kube lokhetho olukhululekileyo.
Abantu basola kakhulu okwethulwe ngumama kamoyi uMogoeng Tsvangirai othi uzazibophela nxa umalukazana wakhe engabuya endlini yakhe ezemkhalela.
Lami nginje kwake kwangivelela ngoba ngangenjele emrewa umkamthese esibhubhile bangixosha njengenja bangithathela yonke into ngaphuma nje ngeyimi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abantu abaningi bakhangelelwe ukuthi lamhla bavalelise umoyi uMogoeng Tsvangirai eFreedom Square. Isitumbu sikaTsvangirai okwamanje silapho okumele sigcinwe khona. Isitumbu sikaTsvangirai sizaba semagcekeni la singakahanjiswa esigodlweni sebandla le-MDCT. Ake sizwe unkosazana Tabitha Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, exoxa le-Studio 7 ngodaba lolu.
Namhlanje ngo-8 o'clock ekuseni kuzabe kule church service e-Highlands lapho kuhlala khona ubaba uTsvangirai. Ngotheni umzimba wakhe yasuka e-Highlands sesihamba nawo e-Freedom Square. Ngo-11 uZulu usezamphelekezela ubaba esesiye endlini yakhe yokugcina. Ngo-1:42 umzimba wakhe yasuka lapha eHarare ususiya eBuyera. Ngo-7 ntambama kuzaba lenkonzo uZulu uzalala ekhanyele umzimba wakhe ulele emzini wakhe eBuyera.
So kusuka khonapho-ke ungcwatshwa kusasa phela.
Bekutshiwe njalo kodwa ngendlela bekuhamba ngazo ukungcwatshwa kwakhe kube lokukhubeka kuthize endleleni. Le program yesiyitholileyo kungenzakala ukuthi siphumeli kamlimi iyabesijijile futhi.
Likhangelele ukuthi kube labantu abaningi kanganani khonakale-ke e-Freedom Square.
Ngilethemba ukuthi lanelisile ukubona imfanekiso engene ebulenjini etshengisa ukuthi sekulabantu abanganani e-Harvest House ngoba uZulu wethe gwaqa emelele ukuthi baxoxisane ezethekile ebezibuyile ukuthi zizosiqalisa kulo mkhosi odida ingqondo. So ngilethemba ukuthi e-Freedom Square iningi abanganelisanga ukuthi babekhona e-Harvest House iZulu selilethuba lokuthi iyevalelisa ubaba udokotela uRichard Morgan Tsvangirai osesishiyile ngomkhuhlane wekhen.
Ye, nxa sesikhangela-ke izethekeli ezingathi ziqakathekile ezivela kwamanye amazwe ngobani nxa usakhumbula nje?
Izethekele ngupresident ebandla eliphikisayo eNamibia unguye anelise ukuthi akhulumise abalandeli bakababa uTsvangirai. Lethemba lokuthi ubaba uRyan Odinga naye anganelisa ukuthi abekhona namhlanje. Ngifisela uhambo oluhle sizavalelisa qhawe lamaqhawe ubaba uRichard Morgan Tsvangirai.
Lo nkosazana Tabitha Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT okhulumele e-Studio 7. Silokhu sikudaba lolu, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umoyi uTsvangirai wayengumuntu owayefuna ukuthi ilizwe leZimbabwe libe lenkululeko ebalulekileyo. umnanga kwa wetu leloku ngesikati esethekelela umoyi umuzi kamoyi lapho abekhalela khona umteni kaTswangirai.
We lost a man who, when we read the history of this country, cannot live out.
Silahlekelwe yindoda ebefuna ukuthi kube lokukhululeka okugcweleyo kwele Zimbabwe. Nxa kukhulunywa ngembali yeZimbabwe, lo ngumuntu ongeke wamjiya ngaphandle kwayo.
Coming harmonized elections, and I'm appealing to all political parties in this country to hear my call that we need no violence in this country. We need fair, free, credible elections.
Ngokhetho oluzayo ngicela amabandla wonke akwele Zimbabwe engenzi udlakela ngesikhathi sokhetho. Sifuna kube lokhetho olukhululekileyo njalo oluzaba labantu abazavota inhliziyo zabo zikhululekile.
Kusenjalo ukubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai sokuveze ukuthi bekungela kuzwana phakathi komndeni wakhe lonkosikazi wakhe u-Elizabeth Tsvangirai. Kube mqoka ukuthi umama kaTsvangirai lomalukazana wakhe ababonani ngemva kokubana ethe uzazibulala ngokuzibophela nxa umalukazana wakhe u-Elizabeth lalowo osaphethe isikhundla sikamongameli kubandla le-MDCT umnumzana Nelson Chamisa bengabuya emngcwabeni womntanakhe uMorgan Tsvangirai. U-Ezra Jesus Banda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umama kaMorgan Tsvangirai obhubhe ngeviki epheleleyo ngomkhuhlane wemvukuzane, ugogo Tsvangirai wethuse abantu abaningi inkulumo yakhe engajayelekanga esintwini. Unkosazana athandekile emgutshini, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane uthi akumangalise owenziwe umama kaTsvangirai. Unkosazana mgutshini uthi kwamehlela laye okwehlele unkosikazi Tsvangirai.
Into eyenzakalela umfazi kaTsvangirai ibuhlungu kodwa akumangalisi ngoba vele umhlobo lowo yiyo into yabo. Lami nginje kwake kwangivelela ngoba ngangenzele emrewa umkamthese esibhubhile. Bangixosha njengenja, bangithathela yonke into, ngaphuma nje ngeyimi ngihamba labantu abami, yikho kwaze kwangenza ngabaleka ngaze ngabuya ngazoqalisa impilo yami kutsha lapha e-England.
Abantu abaningi bayazibuza ukuthi pho inzondano yakhona ivela nga. Unkosazana Thubelihle Dube uthi abantu bengaqali ngokusola ugogo lemuli kaTsvangirai nesenzo sabo lesi ngoba kungenzakala ukuthi balesizathu esibenza benze njalo.
Mina ngibona ingani indaba le yakuTsvangirai yasonto esingathi siyingenelele ukhanya ngani kukhona okukhona abantu asoze beqalisa ukucabana umuntu esethule. Ngibona ingani kukhona okungabe kukhona bona abakwaziyo thina esingakwaziyo. Nxa usondlakhe nxa singalindi asiza ukuthi ngabe uhambe njani kodwa hayi kukhanya ikhona indaba ekhona.
Kungenzakala ngempela ukuthi bekuvele kuliwa emolini kaTsvangirai engakafi kodwa abanye bakubona kungasibuntu lokho. Lokhu kugcizelelwa unkosazana Khethiwe Nkomo othi okwenziwe u-Elizabeth Tsvangirai kubi kakhulu.
Ayi mina ngithe noma kule ndaba engabi iphambanisekile lapho ithini uTsvangirai lo mfazi wakhe. Kumele bamiyekele umfazi kaTsvangirai engcwabe indoda yakhe. Ngoba isikhathi sonke lesi besikubona ukuthi umfazi kaTsvangirai nguye okade seduzane loTsvangirai isikhathi sonke. Kusho ukuthi uTsvangirai yena ubemthanda umfazi wakhe. Ngesifiso sakhe ubengafisa ukuthi abe khona emngcwabeni yakhe. Njalo indaba le kamamakhe asikwazi ukuthi umamakhe yena kuyini akucabangayo. But bengakubeka eceleni lokho. Bengcwabe umuntu, wonke umuntu abe le chance okuvalelisa uTsvangirai njengokuba kade bekhona ezimpilweni zakhe. Nambona kanjalo.
Okuhluphayo njalo yokuthi isigaba leso senzakale emfeni yomuntu oyinkokheli edume kakhulu emhlabeni wonke njalo ethandwa ngabantu abaningi enjengoMorgan Richard Tsvangirai. Ngimele iStudio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Siphinde saxoxa lo mnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezombusazwe okhulume ekhonaphake eBoston kwele Melika. Ake sizwe ukuthi utheni ngodaba lolo.
Esintwini kuqakathekile ukuthi loba abantu kade bengasaboniso linye nxa kunjalo nxa sokube lo monakalo kukhanyelwe umsebenzi osukhona okubeka lowo osibhubhile. Ngakho ke nxa sikhangele okwenzakalayo ubaba uMorgan Tsvangirai obhubhileyo kumele simhloniphe ngokuthi umsebenzi wakhe wenziwe ngendlela ethengisa ukuhlonitshwa lothando lolu abantu abaningi eZimbabwe abalalo.
Nxa sisikhangela ke ngokuthi ke omalukazana labo mamazala kutshala ubala khonoku nje ungani kulokulwisana okuthize kodwa bekungamelanga yena umama lo wayethule ukusesifubeni sakhe. Umalukazana ke uma ngaphi nxa sokunjalo?
Ye, ugogo simzwile esitsho ukuthi kathabanga ngalokhu okade kusenzakala. Kodwa ke ugogo ungumuntu osuke sebuhlungwini ngokuthi ulahlekelwe yindodana yakhe. Njalo umalukazana laye ulahlekelwe ngumkakhe. Siyazi ukuthi i-culture ziyatshiyana, abanye abantu bahlebelwe bese bevumelana, abanye baqala bekhanye lomsebenzi okumele wenziwe, wenziwe umsebenzi bese besala bekhuluma ezangekhaya. Abaningi omakhelwane labaningi sebehambile. Sizwile ke ukuthi kube lo mfundisi olayileyo ukuthi hayi ezangekhaya ngezangekhaya kazikhulunywe sesiqedile umsebenzi oqakathekileyo okubeka iqhawe leli leZimbabwe.
Ye, nxa sisikhangela ke kubandla le-MTCT kukhanya sibili kulokudoselana phakathi kwalaba ke abake babe ngabasekeli bakaTsvangirai. Kwenzakalani nxa wena sikhangele sibili luya ngaphutha balona?
Ye, ngokubona kwami ungananzelela i-MDC yayihlanganisa ama-students, ihlanganisa ama-workers, ihlanganisa abaqeqeshileyo, abanye ababe ngo-professor befundisa wona la ama-students, ihlanganisa abantu abaningi laba ama-church ukuthi kuze kube lebandla okuthiwa yi-Movement for Democratic Change. Ngakho-ke ngalesi sikhathi kukhanya so kuphumeke siyambona ubaba uNelson Chamisa, siyambona umama uMakhuphe lo baba uMzuri. Siyazi ukuthi uTsvangirai esaphila saqinile waba lokuthi efuqe isinqumo sokuthi ubaba uChamisa lo baba uMzuri bengene bebe ngama vice president, kwagcina sokulama vice president amathathu. Singazi ukuthi yena wayekhanyelela ukuthi hayi mdlana suka kuleli, bona laba abathathu bazakhulumisana bese bebona ukuthi ozangena ngothi. So yini indaba sibenzima kakhulu because abantu kade bekhayelela ukuthi MDC iqhayathekisa iconstitution. Nxa iqhayathekisa iconstitution kusho ukuthi umama ukhuphe uzangena. Kodwa kube lokuthi lo Jahomutha uthole indlela zokuthi eyazane labantu, ethandwa ngabantu abaningi. Yikho abantu sebemxakezela izandla bethi hayi kwangcono lo olamandla amatsha endlini ebe nguye ozakhokhela.
Khonapho-ke nxa sikhuluma ngakhonokho-ke ukuthi wenze khonokho akwenzileyo laye uthi ulandele isisekelo sombuso webandla leli, akutshengiseli nje ukuthi MDC kungana kukhanya ukuthi yangaphi?
Nxa vele abantu behlangene babumba ibandla, siyazi indaba ye-constitutionalism leyi eyokulandela i-constitution asondaba elula. Iqakathekile, siyayifisa sonke, njalo vele yiyo kumele yenzakala, abantu kumele belandele ama-constitution. Kodwa esikunanzelelayo futhi ukuthi abantu bayaguqula ama-constitution. And umuntu owayengabe awuthiwa wasinceda kulolu daba manje sesishiyile. Kwakufiswe ukuthi hayi yena njengomuntu owayekhokhela ekucacise. Nxa sisizwe ezinye iindaba sizwile ubaba uWelsman Ncube esithi uTsvangirai wamnyenyezela ukuthi hayi ujaha lo nguye asemthembile ukuthi nguye osezaqhubeka ngendaba zombusazwe lezi ukuthi kutholakale i-democracy.
Ye, nxa sesikhangela futhi sisiya phambili ubona nzani khonokho-ke ukuxokozela kwangkhona kuzaphela yini kumbe kuyagcina kuchitheka igazi lam?
Hayi, siyathandaza sikuthi hayi kungabi lokuchitheka kwegazi, thandaza ukuthi kube lokuzwisisana. Indaba yokubusa leyi inzima because umuntu nxa esethola amandla wathiwa nguye oselegunya, nguye osekhokhela iphathi ekhangele abantu ilizwe lonke laseZimbabwe. Ukuthi umuntu ebe lobunene ezithobe kwesinye isikhathi akubi khona. So sikhulele ukuthi hayi bona laba abakhokheli bazathola abantu abazabahlanganisa ukwenza ukuthi bekhulumisane, bekhulumisane umlotha ukwenzela ukuthi kube leqembu elihlangeneyo. Njengalokhu la izano layike yangene ebunzimeni Nansi le MTC layo isisebenzimene kuzancetha iZimbabwe ukuthi kube lamabandla acacileyo aqinileyo alwisanayo ngendlela zokuletha ama ideas aletha iZimbabwe yephambili.
Siyabona njalo ke lo mongameli Emmerson Mnangagwa uthi uTsvangirai ungeke wabhalwa imbali yeZimbabwe igama lakhe lingekho phakathi khonapho. Kambe uqinisile kumbe ke ubekhuluma nje engani uyahleba nje kumbe yikho khonokho.
Ah, ubaba Mnangagwa uyishayile laphana ngokuthi vele nguye okade kumele ethi uTsvangirai national hero. Abaningi kade besithi uTsvangirai national hero. And vele uTsvangirai national hero. Siyazi ukuthi indlela yokukhetha amaqhawe elizwe igovile. Umanyele esebona abantu begcwala izitalada zaseHarare kususele airport siya khonapha neHarvest House. Sibona na umbuthano omkhulu abantu bazabuya ngokuningi. Because uTsvangirai ube ngumuntu wabantu. Ube ngumuntu nje owakhula ku-mining, wasebenza ku-trade union, wazana labantu abaningi. Ube ngumuntu ongaziphakamisiyo, sithi mina mfundile okwedlula abanye, kodwa ube ngumuntu osebenza ephila nabantu. Yikho abantu bebuhlungu kakhulu ngokudlula kwababa uTsvangirai.
Lo umnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma le Studio 7 eseBoston khonapha ke kwele Melika.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Abantu abaningi bathi kune izulu elimangalisayo kobulawayo, izulu leli abakwazi ukuthi belivela ngaphi. Ake sizwe ke bathabele Masuku esethulela lolu daba kobulawayo.
Indawo ezivakatshelwe yiStudio 7 izolo ntambama zibonakale zilamanzi laphakathi kwezindlu. Abanye abantu sebebhokoze imiduli yezindlu ukuthi amanzi edlule ngoba imbheda, ama-wardrobe, ama-friji bese kume phakathi kwamanzi. Unkosikazi Sanele Mhambi ohlala eNkulumane uxoxe leStudio 7 ethi izulu elinje kakaze alibone njalo lichiye lonile kakhulu. Impahla yakhe yonakele phose yonke.
Izulu lanamhla line kakhulu sibili ngoba sibona ukuthi besingena sifika emadolweni. Nxa singena eyadini uzuye fika lendlini kuyabe kulokhu kufana namanzi efika emadolweni. Ukuze kwenze ukuthi ugcine ubhokoze umduli ukuthi amanzi anaphume. Ubhokoze umduli wendlu, ubhokoze umduli wejurawulu ukuthi amanzi aphume. Ageleze ahamba zayo phuma eyadini. Ngoba kungayisikho lokhu vele besiyagalula phakathi kwamanzi endlini ngoba yonke into esendlini okunengi kwangikhona konakele sibili ngoba imbhedi phakathi kwamanzi amasofa yonke into okunye sokuyaba ngokulahla nje okunye nje sizabe sincengisa nje ukuthi sikuchaye kome sikusebenzise futhi kodwa-ke into eziningi zonakele sibili kakhulu.
Umnumzana Leslie Ndlovu owakhelene lo mhambi laye uthi akula ndlela zamanzi yikho okubangele ukuthi amanzi angene ezindlini. Ebuzwe ukuthi sebedingile usizo kwabe fire brigade, uNdlovu uthe akaboni ukuthi bazabuya ngakho ababadinganga bazazikhiphela amanzi.
Hey, kubele nje heavy downfall and the drainage yelapha is so bad ukuthi amanzi amaningi avele asendengile ezindlini olo. Hayi, I doubt ukuthi bazabuya bezosasista in that clique. Yeah, so for now services zamela nje.
Abalandeli benguqu bona balahlekelwe yingxenye yesibili yomdlalo weBhoso leChicken Inn okade udlalelwa eBarberfield Stadium. Umdlalo lo umiswe sokudlalwa ingxenye yesibili. Umlandeli weBhoso umnumzana Mncedisi Dube uthi udane kakhulu ukuthi umdlalo umisiwe ngenxa yezulu.
Izulu namhlanje lisidanisile kakhulu njengabalandeli benguqu ngoba izulu linile kakhulu kwesikhathi eside okwenze umdlalo wamiswa after 5 minutes labo bekudlala khona iBhoso leChicken Inn. kusidanisile kakhulu ngoba izulu liphazamisile kakhulu njalo khanya lezindlini zabantu lapha kugcwele amanzi.
Lonyaka izulu belilokhe lingakani kuhle njalo izilimo ezinjengomumbu bese zifubile emasimini. Leli zulu lizanceda ukutholisa uzulu ikakhulu kobulawayo amanzi ngoba aloku silela nxa amadamu engagcwalanga. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo kambe mahle bezulu, sicelile ke ukuthi lisinike imbono yenu ngakhona kokwenzakala kwele Zimbabwe. Siyakwazi ukuthi kuyahlupha kakhulu umongameli owayengumongameli webandla le-MTCT umnumzana Morgan Tsvangirai njengoba lisazi kasekho. So sicele kakhulu ukuthi lingene khonapha likhulume ngakho khonoku okwenzakala khona ngale kwele Zimbabwe. Yebo manje ngizokuthiwa silo baba uBhayana ecingweni lapha. Baba Bhayana, kunjani?
Kube kunjani babami?
Ngiyaphila baba. Ye, langalezo mfowethu.
Mfowethu, asikhale sikhalise umdeni abathangira, isikhalise iZimbabwe yonke nabalandeli bakhe bonke bemthandi.
Yes, sikhalise ngonina lapha umamakhe kuthiwa-ke. Yes, sikhalise ngomamakhe. Unina kuthiwa-ke lapho uthe umalukazane engabuyi. Wena ungakuthatha njani khonokho?
Iqiniso linye mdakadube, ngitsho lo wami enje umagodi, ngitsho lo wami enje umagodi. Impi kamamazala nomalukazana, lo umamazala nomalukazana, impi yakhona inkulu kakhulu, nawe ngeke uze uyazi yaqala futhi. Ngaphandle mhlawumbe isalukazi masikhona okunye esikwaziyo okuyimfihlo thina esingakwaziyo.
Kodwa
mama yena dube, yazi umama kumele enzeni dube nini? Akaqalise evume ukuthi wazala umntwana, yeke umntwana ngowakhe, kodwa umntwana wakhe wakhula wazala isizwe sonke, yabona umuntu othandiwayo. Akaqala kwamukele lokhu ukuthi uTsvangirai lo ungazeli owakhe yethu abe sengomphakathi, understand?
So
kodwa
bekungamelanga ukuthi angakhulumi emphakathini phela. Yena lapho usalukazi ukhulumile emphakathini, wethula Bhayana, akuthoyo Bhayana lapho ukuthi angabuyi lo mnumzana uChamisa laye angabuyi. Akutsho ukuthi ngxa ukwazi okunye okuningi esingakwaziyo thina.
Eqinisweni ukuthi ma ushonelwe kuhlungu, naye inkinga ziba zibe khona, kodwa ungathi mina ngokubona kwami ngathi kukhona okukhona, kukhona okukhona abakufihlayo. Isalukazi siyakwazi, siyenze ngenhlonipho zabazala zathi bengabuyi, kodwa kukhona esikwaziyo isalukazi.
Kodwa phela anti siyakwazi ukuthi endaweni enjalo abantu akumelanga ukuthi kumbe nxa usilwa lomunye wangini akhulunywe ebantwini. Phela anti kuyimfihlo phela, niyadonsela nangale celeni likhulukhulume lizame ukukunyathezela abantu bezi bahambe phela. Bhayana, akunjalo? Akunjalo.
Inkinga phela sekuyikuthi omagodi bamanje angithi uyawabona. Okokuqala ngizokhuluma igama elingi, angithi uyayibona nje no-Elizabeth naye lo umagodi wakuthi ebe ngumuntu onjani. Uma ukwazi ukubheka ivalu yabantu noTsvangirai, na uyabona nje ukuthi mngani wami lapho uthi iqiniso lingufi, uyabona? So isalukazi vele siyakwazi ukuthi noma uTsvangirai sefisiwe akasoze abuye vele lwana umabantwana uhlalwe phansi, uyabona?
Kodwa hayi, akutho ukuthi bebengafuni ukumthathela impahla, bebabafuna impahla yini lapho?
Inkinga yilapho ilifa okunye, yabona, yikuthi ezinye izinto omama azi vele banomphopholo. Lami nginje nginengubo eyi-1 iyosala sokuliwa kubalwa sokubangwa yona leyo ngubo, yabona. Kungaba kuhle mhla uTsvangirai amafu ilifa lakho walibhalisa kahle, yalibona, walibhalisa kahle ukuthi mama uzathola lokhu, ubaba uzathola lokhu, sisi uzathola lokhu, yakubona? Into esisimakaza yilabo mnanakho asekengena asekefuna ukucontrola imfa kaTsvangirai kathi emdisi lezanye into eyi-1 yini?
Umbuzo omkhulu nalo. Phoselokucina Bhayana, phoselokucina baba.
Into esimakazayo ukuthi yathi yini into esilawula izayo umuntu umnana siyazi yaphume sila yena into kumele beyenze kuhambe beyekhalisa, siyavuma, kodwa beyazi bephawula ukuthi kuthathwe lesi step nalesi nalesi nalesi. Yebo, emlandweni weZimbabwe uTsvangirai ukuthi abekhona emabhukwini akhona, uyabona, kodwa akumele abeze becontrole kakhulu. Angithi bakhona okhuphe labo thina mazi bazophatha into zeMDC, angithi noma layo uTsvangirai yenza imistake walala elokhu akathi akakhethi umuntu oqondileyo straight umsangisipha awuthi lo, uyabona? Into ukuthi iyebulala into zasekhaya ukuthi ipolitiki yabo incane kakhulu, enjani ukuthi umnanagwazi lesomhlarisazi akaluthi mhla ephuma ngubani othathayo, uyabona?
Hayi bayana sizwile kakhulu sibongile mntaka mama ungathini lokusasa phela uhlala uphenduke
enhlelweni
zethu baba.
Sibongile la inhliziyo ngapho kuthiwa bafuna ukulidudula bafuna ukulikhipha uDonald Trump lenzani.
Hayi sizalungisa.
Siyahlala lemagwegwe sinathi inkantira. Alright Mr. Tuzi.
Alright bayana sharp.
Sharp.
Yes, sibongile kakhulu. Lo-ke ngubaba uBhayana siboneke lapha ecingweni zokuthiwa silobaba uThabani. Thabani kunjani mfowethu?
Ngiyaphila njani?
Ngiyaphila. Sibonga mbani Thabani.
Ungwethu.
Ye Ngwethu, akutsho phela uyabona lawe lapha-ke umalukazana umamazala ungazani ufuna ukuhatanisa umalukazana. Uhamba njani nxa ukuthi umamazala engapho ngokuthi folokodlo athi lo angimfuni emfeni yomntanami? Akubuhlungu
khonokho? Khona kubuhlungu. Kushuthi umamazala unento unasazala asaziyo umalukazana wakhe, that's why ukuthi akamfuni. Mhlawumbe ucabanga ukuthi umalukazana unesandla ekuguleni komntanakhe nokufeni komntanakhe.
Kodwa kona kuvele kuyanceda yini ukuthi abantu emphakathini bethule indaba esinda kangaka kulokuthi ibe ngeyomndeni? Ngathi kuhamba njani
yona? Kahle kahle kumele ibe ngeyomndeni, bayikhulume bengumndeni, kungafakwa abantu ingakhulunyelwa phakathi kwabantu. Yena umamazala uyenza inkinga ukuthi uyikhulumela phakathi kwabantu, kumele beyikhulume bebodwa beyilungise njengomndeni.
Iyalungiseka wena nxa ukhangele yini?
Ya, into unabantu khona phakathi iyalungiseka, yikho into engalungisekiyo uma kunabantu.
So wena ubona ngazani-ke kuzalunga kumbe akusoze kulunga?
Ngendlela esokwenzeka ngayo ngathi ngeke kuze kulunge. Ngoba umamazala uthi akamfuni akuthi afike emngcwabeni.
Hayi, siyakuzwa kakhulu. Kodwa-ke phela siyakwazi ukuthi kulabantu ukuthi nxaso kunje ubona abantu kungafiwa sebegijima bethatha impahla lapha lalapha sebezichitha ngesiphangiphangi, akusikho khonokho yini?
Kuyadiphenda ukuthi umuntu wakhona uyabe ebhalile noma kayibhalanga, kodwa maye kunewili kungcono, but ma ungenawili ikwapho kusupha khona.
Aha, so iwili yafunakala la?
Yebo.
Wena usewabhala iwili?
Hayi, angikayibhali.
Anti yabona ukuthi kuyahlupha.
Hayi, njengabo sonkela abantu abanemali, hayi, ufanele ukuthi iwili beyikhona.
Hayi, lawe phela nxa ule mbuzi zakho ezimbili kumbe le nje yodwa lo makiti yabona into ezinjalo, anti kwamele ubhale ukuthi nilalokhu lalokhu,
eh?
Pho akusebenzi kolokhu mzala?
Hayi, kuyasebenza khona.
Xa ule nkomo zakho yabona ule bhara yakho nxa siyafa one spambo. But uyabhala iwili yakho wenza ukufuna kanje? Yeah, so akuphosele ukugcina khona komzamo?
Hayi, mhlawumbe kumele ukuthi bayilungise kahle indaba yabo, behlale phansi njengabantu abadala bebonisane ukuze bekwazi ukuthi kwenzeka nabantwana, ngoba ma kunabantwana ma becabana kunabantwana gcina abantwana besele besenkingeni.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke Thabani, sibonge mbani baba.
Ungwenya.
Ngwenya, sibongele kakhulu sitshela ungadela kusasa sitshela.
Siyabonga.
Ye, papayi.
Ja.
Ye, siyabonga kakhulu-ke usitshela lapha. Mbona uFortune eni mlalazi uthi waye lingasifoneli. Fortune, siyakufonela mfowethu ikuthi-ke imicingo zethu zihambe kuhle. Simenge nkosi Mr. Mpofu uthi ngibukele ngiseBotswana. Kuzobuya ukwanele KG Moyo uthi livukile yini. Sivukile mfowethu. Uthi ngikhwela ngapha-ke eJohannesburg. Sikhumbuza umlalazi uthi izulu isibusiso dube kunjalo ngemlalazi. Uphinde ukhulume futhi uthi kuvele kuculture yesishoneni ma kufiwe. Scores are settled phambi kwabantu. Akula mfihlo la. Mthulisi engobani? Ngiyakhuluma la uthi I'm watching from Josie in Hillbrow. Kunjani Hillbrow khonapha mfowethu? Njengoba ukuthi uyakholisa khonapha eHillbrow. Ngoba iHillbrow indawo yonke esiyaziyo sonke. So litsho elikutshoyo khonapha, kodwa-ke sokumele ukuthi mna mvalelise phela zulukandaba. Singayehlukani nazi indaba ekade zikhokhela. Abantu abaningi bakhangelele ukuthi namhla bazavalelisa uMoyi uMorgan Tsvangirai eFreedom Square. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uTsvangirai ube yindoda efuna ukuthi kube lokukhululeka okubalulekileyo kwele Zimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo nguGibbs Dube. Bapha izulu kandaba, sibongele kakhulu. Bye.